Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumike hobe namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers. Webster ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona. Engingatshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi, nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza, kukhona amabhizimusi azabe ivaliwe. Uhulumende wathi yena i-logistics is an essential service, iqakathekile. Njalo thina abethumeza, that is our area of speciality, yikho vele esikwenzayo thina njengabasha. Sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisiyo ukuthi zingene edolobheni zenze njani, zithenge ama-groceries. Bayasithinta ecingweni thina, senze njani, sibaphathele lokho kudla abakufunayo. Bayasitshela nje abakufunayo, sibathengile sibaphathele ezindlini, bona sebesibhadala imali ye-delivery kuphela. Kodwa thina sinawethu ama-grocery hampers, it includes i-delivery. Yokuthi besithinte nje thina sesinjani, sesihamba lapha bekhona ezindlini zabo, sesibaqhubela ama-groceries wabo. Silama-groceries, silama-veggies, lento eziningi-ningi, le meat siyadeliver konke.
Njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini, lokhu kuyalisiza na nxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama-clients amasha?
Yeye, lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama-customer lama-client amasha, ngoba abantu nxa bevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna. Lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani. So ulwazi lonalo bayabe ngilalo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbe esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi, lokhu wena okufunayo thinta abethumeza bayakwenza. Labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedilive endlini yakho.
Hayi, Webster siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi. Gqiba ingxoxo yethu.
Abafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kuFacebook, kuWhatsApp, kuInstagram, kuTwitter, sikhona lathi sibili. Inamba yengu 0773265854. Ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba. Social media pages wethu uFacebook laphana njengethumeza, kuTwitter njengethumeza, Instagram njengethumeza. Ngibonge kakhulu.
Hayi, zulukandaba lisanda ukuzwa uWebster Muchena owenkampani yethumeza. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, ngiyakunxusa kuhlelo. Awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo, uhlelo lwe-COVID-19 lockdown level 4. Thumeza i-voice note ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Liphila njani phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown level 4? Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hobe. Bye bye.